uhle wasebenzisa lonibala eMancity ngizalisebenzisa elokuthi njengekhisimusi. I-Super Bowl yikhisimusi after ikhisimusi. Lilanga elikhulu kakhulu, le economy yakhona ingangekhisimusi. Kuyadliwa impiko lapha ama-chicken wings lokunathwa vele sokuqaliswa ekuseni emini sekuphekwe wonke umuntu ubephethe ende kutshone kubukelwe and abantu bakholisa kakhulu lokubona ama-commercial, ama-Super Bowl commercial, ngoba lama-company ahlezi ama-special commercials uthiwe lobonile lana libonile and lawo futhi a-rate the following day by the following which kuthiwa the best Super Bowl commercial and futhi le halftime show is probably one of the most sought after things, izinto ezikhangelelwayo ukuthi mbani abechaya ku-Super Bowl this year. So uRihanna babe bemphethe nje, so ukuzithwala kwakhe umkhanyana uzithwele konke nje. I-Super Bowl lilanga eliyinkala kathi khulu sibili ukuthi linjengekhisimusi after ikhisimusi lapha kwelem.
Ungasitshela ukuthi kulomahluko omkhulu na emdlalweni lo lalowo esiwujayeleyo owekhaya owenguqu?
Ukuze ubone ngapha phela amathimu karelegethwa njengekhaya, ngapha ithimu ebengunumber last ekuyokugcineni yiyo ethatha the best players from a college the following year ukuthi layo iqine. So kunje nje kuma-conference omabili AFC le-NFC, i-champion ngapha ku-American Football Conference iyadlala le-champion ku-National Football Conference. So ingcwele lapho yiyo i-Super Bowl champion. Leli lilanga sibili namhla, nothi thina kuphela e-America but i-World Cup ye-football njengoba vele amathimu wonke aqinileyo awe-American engapha.